e nang le laba se betholaka le be le tsone le coronavirus sa beleng se zantsi mandebeleni ikomi lisuka kumathoma esiyankalombili 90 ngomgqibelo odlulileyo lisiya kwaba likhulu namathuma amahlanu lane 151 izolo osekuthiye izakhamizi kulesi sabelo zitshala uvalo imbiko eveza ukuthi izizalwane zakulele ezivela kwamanye amazwe ezikuma-quarantine centers lapho kuhlola abantu ukuthi bengabe bele gciwane leli ziyabaleka kulezi ndawo ngoba zingaphathwanga kuhle okulakho ukunonothekisa i-coronavirus kuyona leviki sebefika phosa amathumi amathathu asebebaleke kuma-quarantine centers abalisa i-Bedbridge, iPangani, iFlabusi kanye nesikoveni esigodini ababaleke e-Bedbridge balithumelane njalo bonke babizwa betholakale bele gciwane le-coronavirus nabantu abakade besemajele kule South Africa bengakaphenduliswa ekhaya umnumzana Ntando Ndlela isakhamuzi eFlabusi vele ukuthi bahlalele evalweni ngalolu daba
kuyafikisa kakhulu ngoba sisinanzelela kuba kufaka kanganani impilo zabantu engozini abantu laba balezizathu zokuthi babalekela nxa kubalekwa kuyinto engakhonje kodwa okokuqala sithole imbiko yokuthi abantu laba batholi kudla okwaneleyo njalo kwesinye isikhathi bayahlala insuku ezimbalwa insuku eziningi kakhulu bekhonapho bengathestwanga kugcina lowo lomkhuhlane sethele abanye abangela mkhuhlane
amazwi akasekelwe ngumnumzana Mthulisi Thabangwe oyisakhamuzi wesitezi odwa uhulumende kumele athathe amanyathelo aqinileyo ekuliseni leli gciwane
ngendlela inani lokhu likhuphuka ngakhona sokusenza sihlalele evalweni njalo into emangalisayo ukuthi amabhoda kuthiwa amabhoda avaliwe kodwa abantu bayachaphuza kuthiwa abantu abangaka bavile ababanjwe bavelela ngaphandle kwamazwi besokusika umbuzo ukuthi kanti pho abantu laba badlula ngani so sisizwa ukuthi ngawo uhulumende uyathatha amanyathelo abanzi ekukhangeleni emngcekeni njalo bavalelwe kuma-quarantine centers bangaphumeli ngaphandle ngoba bazenza sibhubhe ngayenalo umbhuqazo
unkosikazi sifosithi wempala uthi uzululaye kumele athathe amanyathelo okuthi azivikele kuleli gciwane
siyacela ukuthi ngawo uhulumende uyangenela engavula amabhoda ngoba anxa evula amabhoda abantu bengena uba mnengi kakhulu memetheni ngamandla labantu aqonqosele ukuthi abantu ngabahlale ndawonye bengahambahambi ama-distance i-1 meter apart ngomuntu kwenzakale khonokho abantu bakulandele la mamaski njengoba kuthiwa lapho esihamba khona singajiya amamaski
abebuto kanye lamapholisa kubiba besitho okudala ukuthi abantu babaleke kulezi ndawo yikuthi kazibalekanga kuhle njalo bona kabalazo impahla zokuzivikela okudala ukuthi kube nzima kubo ukuxhothisana lalabo ababalekayo ekhuluma emhlanganweni okhuthwa ngolwesithathu egwanda ngokulwisana lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus ulieutenant Melissa Manduske owebutho uthi akuni okudala ukuthi abantu bebaleke yikuhlanganiswa kwalabo abale gciwane labangelalo uthi njalo ababalekayo bethusela bezomvikela ngokubakhwehlelela xabe baqhothanisa okudala ukuthi badedele emuva ngoba bengelazo impahla ezokuzivikela ekhuluma emhlanganweni webandla le-ZANU-PF e-Politburo esikolweni eHarare izolo umongameli emazweni nangagwa uthe sokufanele ukuqiniswa imigoqo yehlelo le-lockdown kanye lezokuhlola uzulu igciwane le-coronavirus ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwalo elizweni kusenjalo umphakathi kulesi sabelo useveze imibono ethiyeneyo ngomthetho uhulumende afuna ukuwubumba okuhlolwa okubhalwa ngozulu ebulenjini owe-cyber security and data protection bill unkosazana Linda Mpofu umqoqo wenhlelo zenhlanganiso ye-community youth development trust CYDT uthi kukhona ongaqondanga ngalo mthetho
ku-section 5 and 7 isifiso sami ukuthi kube le ama-separate independent bodies kube labe-cyber security labe-data protection and then i-parliament yenze umsebenzi wabo wokuba ne-oversight role nxa sisenza ithetho enje ngilesifiso sokuthi sidinge ama-best practices kwenzela ukuthi lathi singagudluki kulokho okwenziwa umhlaba wonke
kodwa umnumzana Malaki Nkomo olilunga lebandla le-ZANU-PF uthi kuqondile ukuthi ube khona lomthetho.
Sibonile thina umhlaba wonke ukuthi information lepho ngihamba nje kuphela ingazange ilandelelwe. Iba lakho ukuthi kube lokuguqulwa kwahulumende lokuthi lawo hulumende lokuhlukuluzwa kwempilo zabantu. Ngoba lami nje nje angeke ngifune mina ukuthi yami impilo iphongu khaywa nje umhlaba wonke kungela bufakazi kungela zizathu kungela mvumo yami. So ngaleyo ndlela iParliament ihambali phambili liyebhalisisa leli bili mina ngiyalisekela.
Umnumzana Albert Ngulube olilunga lekomiti edalele ePhalamende ebona ngokuhanjiswa kwembiko uvumele ukuthi iParliamente yenze iphutha ngokubhala lomthetho ngesingizi kuphela okuzalokuthi iningi lingawuzwisisi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemathawundeni eGwanda, ngu-Albert Ngulube.